Ngiyabonga Mnumzana Gande. Simzwile sibile khuluma uMongameli uBiden. Umfolo wakhe lo wama Democrats sibile hasi ujwayele inkulumo zangkhona izo zeneve ezivele zihlala zivela kuma Democrats nje eziyabe zigijimisa ukupromota ama social issues. Ama Democrats anjalo vele nje ufuna ukuthi be promote ama social issues anjengakho khona ukuthi abantu baba le insurance njalo lokuthi amapolice angahluki zabantu lezinto ze immigration policies zenezo ukuthi abantu nxa bengena lesebenzi zithola ukuthi maybe zingathola ama citizen eAmerica uyabona lemsebenzini lapha ekuthini umuntu kumele ukuthi akwanise ukuthi suke komunye umsebenzi aye komunye nxa umbhadala more money kungela qala uyabo. So into esesiyijwayele leyo sibili eyokuthi ama Democrats ngabantu abafuna ukupromota kakhulu nje into zama social issues zenezo ngoba babona ukuthi ama Republicans ngabantu nje abafuna ukuthi bebe lobutsotsi bokuthi bengabhadali ifeshe yama taxes njengoba simzwile uMongameli uBiden esithi ukuthi ama oil companies bayenza ama profit of 40 billion plus but azange bebhadale ngisho i-tax. So yena se-implement umthetho lo ukuthi ama oil companies okumele abhadale 15% of ama taxes of what they make. Bakhohlwa ukuthi yiwakhweza ama taxes ngoba injwayelo esiyijwayeleyo leyo vele yama Democrats versus ama Republicans Mnumzana Gande.
Ngokubona kwakho akukhulumileyo uBiden ungakuqathanisa yini lokwakungakhulunywa nguMongameli Donald Trump ikakhulu sikhangela ukhetho abantu bazamvotela yini uMongameli Joe Biden ngemva kokuzwa amazwi akhe lawo?
Ya into ekhona lapha Mnumzana Gande ukuthi uMongameli uBiden noMongameli uTrump behlukana ekuthini. UMongameli uTrump ubengu-businessman sibili, orana ama-hotel akhe lama-golf courses akhe, yabona leri real estate business yakhe konke nje akwenzayo, you know, he's a multi-billionaire sibili, yabona. So into ze tax code lezi zokuthi abhadale ama taxes alesi into azijwayeleyo uyazazi, lobugwelegwele bakhona ukuthi benza njani uyabazi sibi, njengoba bona se-expose ukuthi ubebhadala izimali ezinlutshwana kangakani ku-tax. Kodwa uyabona ukuthi into vele yama-Republicans phela leyo yokuthi bebhadala ama-tax amalutshwana kwenza ukuthi bebe le mali eningi, uyabona.